bamele ukuthi abantu bangomthwakazi bathole ijustice odabeni lobhuqazo esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna nabantu onozindaba abasoze bebe khona babagande sinanzelela ukuthi abathwakazi basabalela amagumbini omanomhlaba kungenxa yawo umbhuqazwe uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe so nxa sekunjalo sisola ukuthi wani kuthiwe onozindaba abasoze bebe khona so information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona okwesibili ayisibo bonke silabantwana bakomthwakazi eSouth Africa eBotswana eNamibia kubo Europe America Canada zonke nje lezindawo banengi kakhulu so nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebe khona kulezingxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizingani kumbuthi bazathi ke kumbe once a week bona bese bereportele onozindaba if kunjalo mina ayifili siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct but bavezwa esingakuthi yi-related speech okuzakhulunywa ngabotifu akuzakhulunywa yizinduna kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli alisoze liphume iqiniso lapho phela kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe so kune-possibility yokuthi zingabe izinduna ziteliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele thina sifile ukuthi uma kune-transparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso onozindaba kabake khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulokhu ze-information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims kungabi yi-related
manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo njalo abantu besuthiseka ngendlela oluqutshwa ngayo na
already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party siyasola sile msolo asivumelani nendlela okuphathwa ngayo already insolo ikhona so there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama-journalist ablokha futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi and then namanje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba so aphinde futhi avimbe onozindaba lokhu thina kusithengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe sisahlambazwa uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty not out of ukufuna ukuthatha i-responsibility kuvele ukusuthiseka akusoze kube khona ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency kule truth telling yonke into nje i-victim centered but as it is silibandla lemthwakazi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered we were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi sifuna luphathe njani kulolu daba